Kuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 11 ngozibandlela 2017 nguntungameli Nkomo endabeni zethu lamhlanje
into ngiyayithisa social media lokukhomunikatha lokukhuluma nje emhlaba wonke so ngakho kuze kwabanjalo sesenza kube nzima abantu ukuthi benemisebenzi kasebenzisa i-social media and sokuyinto ekanje ukuthi kuphunguke indlela abantu abazokhomunikatha ngayo kalula.
UZulu osebenzisa umakhalekhukhwini benkampani ye-Econet uthukuthele phezu kokukhwezwa kwempadalo yokukhulumisana enkundleni zebulenjini yenkampani le.
Esikubonayo yikuba badelela abayanga bengelalo ulwazi kulolu daba njalo bengelawo la mandla ezombusazwe ukuzivikela.
Abenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights sebengenele kudaba lwengxabano phakathi kwezakhamizi zeHarare ezilezikwelete kumanisipala. Umongameli weMelika uMnumzana Barack Obama wethula umbiko wakhe wokuvalelisana loZulu esegqiba umbuso wakhe kunsukwana ezilandelayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu osebenzisa omakhalekhukhwini benkampani ye-Econet uthukuthele kulandela ukukhwezwa kwempatalo yokukhulumisana enkundleni zebulenjini yenkampani le izolo. Abaningi bathi kabasoze benelise ukuba besakhulumisana lezihlobo labangane enkundleni ezifana leWhatsApp kanye leFacebook. Iningi beselisebenzisa kakhulu inkundla lezi ukuxhumana ngoba intengo yokungena ebulenjini ibiphansi kulentengo yokutshaya ucingo. Kodwa embikweni ewethule izolo, inkampani ye-Econet yazise ukuthi intengo yokutshaya ucingo isikhwele nge-12 cents kumzuzu owodwa, kuthi ukungena ebulenjini khona sokubiza idola ukusebenzisa ama-megabytes alitshumi kuphela. Ama-megabytes angamatshumi amahlanu asebiza amadola amathathu. Okukhona ikuthi akulalutho oluzwayo ongalwenza ebulenjini ngama-megabytes angamatshumi amahlanu. Intengo le yahlelwa lugatsha lukahulumende olwePortras ngemva kokuvumelana lamankampani encingo. Inkampani ye-NetOne le nkampani ye-Telecel lawo akhangelelwe ukukhweza impatalo yawo kusikhatshana esilandelayo. Sixhume omunye kwabasebenzisa ucingo lwe-Econet uMnumzana Polite Ndlovu yena othi ukukhulumisana kwabantu sokuzaba nzima.
Indaba ebuhlungu kakhulu ngenxa yokuthi abantu kathesi ngesikhathi esikiso nxaukhangele isimo somnotho abantu bebengasasebenzisa amafoni ngendlela yokufona like esingathi ama-voice calls bebesebenzisa kakhulu iWhatsApp besebenzisa iFacebook into ezinjengeTwitter social media lokukhomunikatha lokukhuluma nje lomhlaba wonke so ngakho kuze kwabanjalo sosenza kube nzima abantu ukuthi benemisebenzi ukuthi basebenzisa i-social media and sokuyinto ekanje ukuthi kuphunguke indlela abantu abazokhomunikatha ngayo kalula.
Abanye bathi balakho ukusuka ku-Econet bakhangele amanye amankampani, wena kuyini oza kwenza?
Into engiyibonayo ukuthi i-problem leso duko le-internet kuphela. Uludubo olu-affecte ama-companies wonke ngoba nxa kuyinto ethi ama-service lawa akhwele ngenxa yokuthi i-portrait ithe njalo lama-companies whether bavumelene kumbe bavumelananga. Amanye ama-company la azakhweza ngoba i-internet just because yiyo eyabe ngeyakuqala ukuthi kweze ama-tariff akusho ukuthi ezinye seze zilandele. So kusuke ngizokuzoba ngikhona ngenxa yakho nokho yabe kuyikujaha nje ongakazisisi mosebenzi
ikakhulu enkundleni ye WhatsApp kulamaqembu amanengi akhulumisana ngento ezijiyeneyo into ezakhayo into zentuthuko ngezigaba njengoba lani nje lileqembu le Plumtree Development Group. Ngezinye indlela uthi ukukhulumisana lokhu kuzaphambaniseka ngokukhwela kwempatalo ye-Econet.
Into ezenzakala vele ngenxa yokuthi amagroupu lawo akhona amanye amagroupu angala lanceda abantu abakuyo kodwa abantu sebe lamagroupu ahlanganisa izihlobo ahlanganisa ukuthuthukisa izigaba ahlanganisa abantu abasebenza ndawonye and nxa ama-tariff lawo data nxa kade ezele wona engaduli eseneliseka ukuthi abantu bawathenge kade kusenza ukuthi abantu baxhumane lula and into zentuthuko kade zikhuluma kumagroupu lawo ubuthola abantu sibili xhasana kuyinto ebencedisana ukuthi izidaba zabo zihambile phambili ngakho.
Umnumzana Polite Ndlovu ngomunye wabasebenzisa omakhalekhukhwini be-Econet. Inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights isingenele kudaba lokuxabana kukamunicipala weHarare lezakhamizi phezu kwezikwelede. Kubika uMavis Gama.
Amagqwetha wezethelechara atshela intatheli zindaba ukuba athetheleli nyathelo ngesifiso sokusiza uZulu kunhlupho ezehlukeneyo abhekane lazo ezibalisa ukubanjwa ngamandla ukuhlawulela izikwelede zikamunicipala isebenzisa inkampani ye-WellCash Debt Collectors. Elinye lamagqwetha awezethelechara umnumzana Sharon Hofisi utshela izakhamizi ezizedinga usizo kule nhlanganiso ukuqakatheka kokuzwisisa imihlobo ehlukeneyo yencwadi zezikwelede ukuba zitshoni.
But mkangoreceive kangonzi ama-debtors aya asiri ma-lawyers
ezivela kumakhampanini alanda izikwelede ndinako ukubaphendula ngokubabhalela incwadi bengala ukuyemukela liyabe lisazi ukuba libaphendulile labatshela ukuba balithumele lawo masamanisi.
Isikhulumeli sikamunicipala weHarare umnumzana Michael Chideme uthi akukho ngenye indlela ngaphandle kokusebenzisa abe-WellCash Debt Collectors ukufuqa izakhamizi ukuba zihlawule lezo zikwelede.
Kana wangu wana matsambano mva kukanzulana ukuthi unechikweledi huya titaurane newe usati
wai. Ungatholi incwadi ivelela kithi ukukukhumbuza ukuba ulesikwelede huya sibonisane sihlezi sikhankasela ukuthi izanini sizokwenza ethiwa yi-payment plan ngesingizi. Abantu kababuyi sesibona abantu begijima ngoba sesingenise u-debt collector umsebenzi omuhle osuthe waphathwa kusijabulisa sebesiza ukuzahlawula izikwelede zabo.
Umqondisi wenhlanganiso yezakhamizi eHarare Residence Trust umnumzana Precious Shumba usole ukwenza kwamunicipala lokhu.
But our major concern is why are they not.
Okusihluphayo yikuba kungani bengayi uhlangothi zikahulumende labaphathi ntambo okubikwa belezikhweleti zemali zikamunicipala eziningi. Esikubonayo yikuba badelela abayanga bengelalo ulwazi kulolu daba njalo bengelawo lamandla ezombusazwe ukuzivikela.
Babekwa besedlula ichumi lenkulungwane abantu asebenikezwe izincwadi zezikwelede lezi zivela kwabe-WellCash. Izakhamizi zona zikhala ngokuthi ziyalelwa ukuhlawula lezi zikwelede kukhansili lokuncitshwa ithuba lokukhulumelana lale nkampani yezikwelete ukuze zihlawule kancane kancane ize iphele ngoba iningi labo bengelayo imali yokuhle zihlawule yonke kanye kuziphatha amandla zikahulumende ngemva kokutholiswa lezi ncwadi zidluliselwa kwabenkampani le lalapho efisa ukuba babonisane ukuba ahlawule njani leyo mali i-payment plan. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Livetalk ukuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namhla sixoxa ngemizamo yokumanyanisa amabandla aphikisayo kungakafiki ukhetho lomnyaka ozayo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Impi yomdeni kwele Yemen ibikwa isibulele abantwana abangaba inkulungwane eyodwa phose lengxenye 1400 yabangela njalo ukuvalwa kwezikolo ezedlula inkulungwane ezimbili. Iningi lazo esezisetshenziswa njengenkamba zokuhlala imuli ezidilikelwe imizi ngenxa yalimpi. Abalwa becatsha abalwisana lohulumende wele Afghanistan abesimoslem abedlulisa amalawulo abesitaliban babikwa bethiye amabhomba amabili emzimbeni wamalunga abo abulala abantu abangamajumi amathathu lasikhombisa edolobheni leKabul izolo kulimele phose abalikhulu. Umongameli weMelika umnumzana Barack Obama wethule umbiko wakhe oqakathekileyo evalelisana loZulu eseChicago izolo lapho aqalisela khona umsebenzi wezombusazwe. U-Obama ubambe inhliziyo zabaningi lapho abalise ngembali yakhe emsebenzini wakhe.
If we're unwilling to invest in the children
singaba lobandlululo ebantwaneni abaphuma kwamanye amazwe ngoba sisithi abafani lathi siyabe sisona okuzohlupha abantu bethu kwela kusasa ngoba beyibo abazosiza ukuthuthukisa umnotho welemelika.
Ukuze sizwe okuningi mayelana ngenkulumo kaMongameli Obama, uMike Wobe weStudio 7 uxoxele umnumzana Phitizela Ngcobo oyisizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika.
Singaba lobandlululo ebantwaneni abaphuma kwamanye amazwe ngoba sisithi abafani lathi siyabe sisona okuzohlupha abantu bethu kwela kusasa ngoba beyibo abazosiza ukuthuthukisa umnotho welemelika.
Siyaxola zihlobo zami, siyaxolisa liza xola khona pho besilinga ukulipha inxoxo eyenziwe nguMike Wobe weStudio 7 lo mnumzana Phitizela Ngcobo kodwa imishina yethu ikanya ingasebenzi kakuhle, siyaxolisa ngalokho. O Osanda kethwa ukuba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump wenze umhlangano wokuphendula imbuzo yentatheli zindaba okwakuqala namuhla ngemva kwenyanga eziyisithupha. Umnumzana Trump ulandule imbiko ethulwa zinkokheli zabacuphi ethi eleRussia langena ebulenjini be-internet laphazamisa ukhetho. Omunye umbuzo obusemlonyeni yabanengi ngothi kanti vele uza kwenelisa njani ukubusa ngapha esenza amabhizimusi akhe adlula amakhulu amabili. Ephendula lombuzo umnumzana Trump uthe kasoze aqhubeke senza ibhizimusi lanxa esenelisa lokhu. Wacela igqwetha lakhe ukuthi lichasise ukuthi uza kwenza njani ngalokhu. Kesizwe amazwi kamnumzana Donald Trump.
We've had some great news over the last
sibe le ndaba ezimqotho kumaviki ambalwa asanda kuwedlula ngoba bengisebenzela ilizwe okuzenza amankampani amaningi avela kwamanye amazwe abuye elizweni. Kumaviki alandelayo ngiza kwethula ezinye njalo indaba ezimnandi ngamankampani azasungulwa esigabeni senkabazwe. Inkampani ye-Fiat Chrysler izasungula inkampani kulo naleli ilizwe hantshi elinye ilizwe. Inkampani ye-Ford ithe izamisa ukusungula inkampani elibhiliyoni elilodwa kwele Mexico ize lapha kwele Melika.
Lawo ngamazwi kamnumzana Donald Trump yena osanda khethwa ukuba ngumongameli weMelika obehumutsha ngoMike Wobe weStudio 7. Kesizwe utaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ubudlelwano bokholo olwehlukeneyo emhlabeni jikelele buyinsika yokuqeda inzondano, udlakela lokungephulwa kwelungelo likaZulu, kutsho omela eleMelika kwezokholo emhlabeni jikelele uAmbassador Stephen Sepasten. Lokhu kubonakala kakhulu emazweni alobandlululo kwezokholo afana lakwele Kenya lapho abe al-Shabaab abokholo lwesiMuslim abedlulisa amalawulo abahlasela ibhasi bathi bafuna ukuphambula abokholo lwesiKristu bababulale kulalabo abesiMuslim. Kodwa abesiMuslim bala besithi kungangcono babulawe bonke kumbe bakhululwe bonke. Lakanye bakhululwa bonke kodwa kwalimala oyedwa umnumzana Salah Farah wayezama ukuvikela abokholo lwesiKristu. Kwele Israel kulezibonelo zobudlelwano bezokholo olutshineneyo ezikolo ezifana leTabitha edolobheni leJaffa kumbe ezikolo ze-Sixth Hand emadolobheni atshiyeneyo ezifundisa abokholo lwesiJuda, isiMuslim, Druze lesiKristu bendawonye. Kwele Turkey, amalunga eGreek Orthodox edolobheni le-Istanbul labethekelela eleTurkey bevela eGreece labo bayafunda ndawonye. Kule ngqubela phambili nxa sikhuthaza hatshi abokholo oluhambelana lolwethu kodwa lalabo esilembono ehlukene leyabo. Nxa abesiJuda bezasekela abesiKristu abahlukuluzwa ngokholo lwabo, abesiKristu basekela abesiBhuda, abesiHindu basekela abesiMuslim, abesiMuslim basekele abangakholwayo, kutsho uAmbassador Sepasten engezelela esithi nxa omunye wethu engakhululekanga ukukhonza, kutsho ukuthi sonke asikhululekanga.
Lawo ngamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Indawo ebukisa izithombe lokubazwayo eNational Gallery of Zimbabwe ithakazelela iminyaka engamashumi ayisithupha yavulwayo lonyaka njalo ilungiselela ukuba lembukiso etshiyeneyo ezanikeza abakumsebenzi we-art ithuba lokutshengisa ubungcitshi babo. Kubika uMark Peter Ntambe.
Umsekeli kamqondisi wendawo yokubukisa izithombe lokubazwa eNational Gallery of Zimbabwe njalo engukhuretha omkhulu wayo uMnumzana Rafael Chukukwa uthi lesi yisehlakalo esiqakathekile kakhulu kugalari la kuma-artist kuleli.
Inakha ilifa ikhangele ukuthi ilifa labantu ma ufelwa kuzoba ne ilifa ne exhibition icalise last year inama artists bavele ebulawayo eHarare eMthare ba interrogate the theme ye exhibition ye last year ilifa. So khona manje kunama artists njengo Israel Charles Bebe Mshamba Dope Percy Manyonga, and there are more than 70 artists in this exhibition.
Uthi sikhuluma kanje igalari lombukiso wayo oqhathekile ophansi kwesihloko esithi Naga ilifa otshengisa imisebenzi echasisa lokuveza umkhuba lesiko lelifa kwabensundu.
The National Gallery is celebrating 60 years. So ama celebration angkhona kuzoba ne conference and ama artists bazoba e Venice, Zimbabwe Pavilion izoba khona nabo May. So ngicalisa khona apha this year. So here the celebration is Diamond Jubilee National Gallery of Zimbabwe. So kuzoba nama exhibitions, ama solo exhibitions, ama memorial exhibitions kuthi si remember lamanye ama artists akudala. That's why this year izoba special year for us.
Lo mbukiso utshengisa izithombe ezibazwayo lokudwetshwayo njalo wenelise ukunikeza imvuzo kuma artists emisebenzini ekhuluma ngalolu daba. Umnumzana Victor Nyakawuru uthole umvuzo wakuqala. UJulius Mashambadoro othole umvuzo wesithathu otshengisa osakhulayo enikezwa uluju induku lochako njengelifa uthi imfanekiso enje ile mfundiso kuZulu ngesiko langendlela zesintu. Umnumzana Juta Dube oweNational Gallery eZimbabwe uthi esindebeleni isiko lelifa lalivele liyinto eqathekileyo.
Khathe sokutshini nakudala. Kudala ilifa laliqakathekile sibi lokuthi kwakukwanisa ukuthi right umuntu uthi usefile. Umuntu anusefile laphana sokukhangelwe imuli efamilini ukuthi ngubani ozasale khangele imuli naleyo. Kuso kubonakala phakathi ukuthi abantu babesithi khona kwakulentonga kudala bakwethu kulezi nduku bephiwa amanzi kuso khanxa ukuthi umuntu ongumama uyabetshiwe. Ethi umama lwana nawe sikhathi umuntu ozasala yena ekhangela imuli lengubani. Phu umuntu enalunguye omelezeni eyakhangela abantwana.
Aba kulumsebenzi weyathi lonyaka bakhangelelwa ukuphatheka embukisweni echeneyo lemihlangano kunanzwa iminyaka engamathumi ayisithupha yokusungulwa kweNational Gallery yeZimbabwe okugoqela ukuyabukisela edolobheni leVenice phezu kwembukiso evame ukwenzakala kweleZimbabwe. Izethekele ezivela kwamanye amazwe zivame ukuzobuka imbali yelizwe etshengiswa ngumsebenzi weyathi etholakala kweleZimbabwe ngezikhathi ezehlukeneyo. Ngasikhathi sinye kunikeza ama-artist ba lokudala imikambo yokuthengisela imisebenzi yabo e-art. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Kwezemidlalo lamhlanje, inhlanganiso yeFootballers Union of Zimbabwe iqhuba uhlelo lokuphathisa abadlali benguqu abangaqhatshwanga ukuba bethole amaqembu amatsha okudlalela. Kubika uJoseph Njanje.
Uhlelo lolu luqale ngolwesibili kulabadlali abangamajume amane lesikhombisa abagoqela abadlali abakade bedlala kusigaba saphezulu ababalisa uMoses Gudu obedlala kuqembu leHowmine kanye loJulius Dawudi obedlalela iqembu leHighlanders. Namhla inani labadlali likhuphukile layedlula kumajume ayisithupha okuyisehlakalo isiphathamandla sefazi uNomsa Boys Moyo athi siyabathokozisa kakhulu njengenhlanganiso.
Abafana ababuyileyo inamba yakho naye iyathembisa sibili inamba akatade sikhangele njalo futhi besincuse abakhulu bakhulu bamateam ukuthi bezoskawuta italent. Siyadinga iqembu elikhulu bele kupremier kumbe ama-former legend adlalele abafana lawo. Ngoba ama-coaches amaningi bathi bona bazabhonsa bakhona ngomgqibelo wenza ukuthi khangi lapha bona abangani kuyashota emathimini abo.
Omunye wabaqeqetshiwe bekhona namhla nguJohane Nkonzo yena osebenzela iqembu leBantu Rovers. ongozo uthe na inhlanganiso yefazi yenza into enhle kakhulu njalo lolu hlelo kumele lwenziwe mihla ngemihla.
Program le I think they must continue ukuthi not every January but further away kube into continued every year ukuthi kule progress. I think abebulawayo ama coaches engakwenza ukubona lapha, I think kule talent, I think ngaba better ukuthi bengakwazi ukuthwala ama players maybe 2 or 3. I think it's a good program. Go fast. I think they're doing a good job.
Kukhona njalo wayengumdlali weqembu le-Highlanders kanye leqembu lesizwe lama-Warriors uRichard Choruma, yena osisebenza labadlali eyi-football agent. UChoruma ucebise inhlanganiso yefazi ukuba yixegi abadlali bengqikilane enkundleni, hatshi uwala belokhu bezilolonga ukuze abaqeqeshi bebabone ngcono.
Program ayi-right for ama-players angenama-contract, at least bayazamazama ukuthi bagijime la. But it's colors is corner what the games are working on. Like, it was easier if it was more than 11 aside. Easier what one month was the
uhlelo lwe-out of contract training camp luqhutshelwa endaweni ye-Heath Street Multisports Center esendaweni ye-Suburbs. Lolu hlelo luqhutshwe edolobheni leHarare ensukwini ezedluleyo njalo kulabadlali abambalwa abathethwe ngamaqembu adlala kusigaba se-PSL. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siqhubeke ngezemidlalo. Abalandeli benguqu sebeveze imbono etshiyeneyo ngempumela yomdlalo wayizolo obuphakathi kweqembu leZimbabwe Warriors lele Cameroon wona ophelezi ngutshikilo bhanqa 1-1. Umdlalo lo ubungowokuzwana amandla ngaphambilini komncintiswano we-Africa Cup of Nations. IZimbabwe ibilakho ukunqoba alubana kungayisuye Nyasha Mushekwi oyehluleke ukulitshayela entubeni yena ebethole ithuba elicacileyo. Kodwa incwadi kwezemidlalo umuzi wethu Hadebe uthi akulunganga ukusola umdlali oyedwa.
Okokuqala mbona ngathi ma benqoba banqoba beliqembu njalo ukubana abantu beqalise ukusola umdlali oyedwa kusuka kube yilokho abakuthi ngesilungu it's unfortunate. Ngibone ngathi okuqakathekileyo ngikubana batholile ithuba lokuzilolonga andubana umdlalo we-Nations Cup uqalise. Njalo ukubana bethole i-draw ye-1-1 kutshengisela ukubana bayenze kuhle kakhulu. Kulapho akade besehluleka khona ngithemba abaqeqeshi bakhona ukubana bekuqondise lokho bekhangelele i-Nations Cup ukubana iqalise. Ngamafitshane ngibone ngathi ukuthi bedraw le Cameroon 1-1 khona le Cameroon bona beke bathwala nzima ngendlela akade belungiselela ngayo, abayenze kakuhle kakhulu, into ezabanika lokho esingathi i-confidence andubana i-Nations Cup iqalise.
IZimbabwe ikusibaya sinye la maqembu angomaqhuzu, iqembu le-Algeria, iqembu le-Tunisia, leqembu le-Senegal. Ubona siphumelela na?
Uzananzelela ukubana sokulesikhathi eside iqembu leZimbabwe lingafinyeleli ku-Nations Cup. Lokhu njalo ngokwesithathu kuphela ukubana lenelise lokhu. Kodwa ma ukhangela uzathola ukubana i-Nations Cup leyi nge-31. So kuqakathekile ukubana okwakhathesi wonke umuntu ongumZimbabweni, wonke umuntu osekela ama-Warriors ukubana celebrate ukuqualifya kwabo e-Nations Cup kube yinto enkulu. Okwakhathesi kumele nje abantu bengaze abafaka ama-Warriors under pressure, kodwa behambe nje besiyazikholisela besiyadlala umdlalo wabo. Uma bengakwenza lokhu bengamangalisa abantu abaningi, njengoba nje esibonile izolo besenelisa ukubana bedlale kube yi-1-1 le-Cameroon.
Umuzi wethu Hadebe incwethi kwezemidlalo sixoxela ekobulawayo. Iyaqala imidlalo ye-Africa Cup of Nations ngempela viki lapho iqembu leZimbabwe elizanqekilana khona lele Tunisia. Tunisia Go Warriors. I think iqembu leZimbabwe lizanqikilana lele Algeria, hatshi ele Tunisia. City Go Warriors. go lidlale kuhle bafana bekhaya sizaba silethulela ezemidlalo nsuku zonke khona pha emsakazweni wenu umsakazo we Studio 7 kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguntungami linkomo lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.